ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili imhlaka 26 enhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
enye into yenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungu-referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabelenye ithimu, kakusoze kube lokuthula eground nxa u-referee sekhiphe iuniform ka-referee agqoke iuniform yenye ithimu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende we-ZANU-PF.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala, silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposter lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposter.
Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa kwamaphepha awukukhankasa abawanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma two-roomed house angamachumi amabili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kaSkhwicamfundo Love Momaduku okhokhela ibandla le-National Constitutional Assembly kumbe NCA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende we-ZANU-PF ngoba nguye olengqobe yokumanyanisa uZulu ngokuthiyana lomkhuba wokusebenzisa abebutho ukwethusela abantu elizweni kakhulu abemaphandleni ukuba bavotele iZANU-PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare ngabe commission ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation NPRC wona obe ujonge ukuqinisa isinqumo sokusebenzela ukuthula ngesikhathi sokhetho esivunyelwane ngamabandla wonke azancedisa kukhetho luka-13 Ntulikazi lonyaka. Ekhuluma kulowo manyano, isikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Washman Ncube uthi ukuze isinqumo lesi sibe lesithunzi, uhulumende kumele abe nguye okhokhelayo ekusebenzeleni ukuthi kube lokuthula elizweni.
Sinethemba ukuthi engxenye kungancedisa ukuthi kube lokuthula njalo kube le-fairness le-justice ekusebenzeni kwama-commission lawo, ekusebenzeni kwe-ZEC. Ngoba enye into yenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungu-referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabelenye ithimu, kakusoze kube lokuthula eground nxa u-referee sekhiphe iuniform ka-referee agqoke iuniform yenye ithimu. So kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi izinto lezi ziyangenelana, ziyabambana, zihlangene ukuthi kungatshaywana njalo kube le-fairness le-justice. Wonke umuntu asuthiseke ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozafuna ukusebenzisa udlakela nxa sithi nxa kunjalo kungcono kudilike. Yikho ke silethemba ukuthi njengoba besithi kule new dispensation leg engxenye bangenza lokho kwakumele kube kusenziwa iminyaka yonke le kungenziwa up to now.
Lokho kwenzakala ukuvimba okuvame ukuba khona kodlakela ngezikhathi zokhetho eminyakeni edluleyo, lapho amasotsha lamapolisa ayebonakala eyiwo aphatheka ekuhlukulizeleni abantu, betshaya kwesinye isikhathi bebulawa. Abezinkonzo lawo bakhuthaze uZulu ukulondoloza ukuthula kukhetho oluzayo. linkuthazo yenziwe ngomunye obe emele abezinsonto umfundisi Usain Svanda.
Lokhu kuzinikele ukuthula okwenzakale namhlanje uqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi bonke ama political parties bebekhona, lo hulumende bekhona, lamavandla abekhona, ama church, wonke umuntu weZimbabwe jikelele bekhona. Ngakho into yokuqala ukuthi kwenzakale into enje, njalo kuyasithokozisa ukuthi siyazinikela thina njengabantu beZimbabwe ukuthi sibe lokhetho olulokuthula. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi kwenzakale, ikakhulu nxa sikhangele isimo esenzakale eWhite City koBulawayo. Kuzokuqakathekile ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe angazinikeli kuphela, kodwa asebenzele ukuthi kube lokuthula.
Omunye obesemhlanganweni lo ngumnumzana Love Momaduku, yena okhokhelela ibandla le-National Constitutional Assembly, NCA, owazise ukuthi umhlangano lo ubanikeza ithuba lokuthi bakhankasele kulokuthula elizweni.
Well, it opens space for us, because what has always been happening is that involvement in politics.
Lokhu kusinika ithuba lokuthi singene kwezombusazwe singesakhi. Ngenxa yokuthi ezombusazwe kuleli bekuyinto eyisihluku, ikakhulu sibona ukuthi bekuyimbangela yokuthi uphelelwe yimpilo, ubulalelwe inotho yakho kumbe izihlobo zakho. Isinqumo lesi sibona angani sizenelisa ukuba ezombusazwe zibe ngesinye nje isigaba esinjengokuya esikolo kumbe emsebenzini kungela kwesaba. Njalo thina njengebandla elincane silakho ukuba senelise ukwandisa abasekeli bethu nxa kulokuthula. Bekufanele kube kwenzakele inyanga ezihlanu kungakafiki ukhetho ukuba uZulu laye abe lesikhathi sokuba lethemba ukuba uhulumende ukhuluma ngenhliziyo yonke udaba lokuletha ukuthula.
Obemele umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu wazise ukuba njengebandla udlakela ngabaluthandi, njalo bazazama ngazo zonke indlela ukuthi lungabi khona ekhethweni lwalonyaka.
There is a tendency among us politicians to talk about or to make capital out of the affected.
Kulezinye inkokheli ezithanda ukukhuluma ngodlakela olwayenzakala ngesikhathi esedluleyo emulini ezalahlekelwayo, kodwa singazange sihlangane lalo. Mina lwangehlela singatholi uzibuso, lanjalo sesimtholile. Kufanele njengenkokheli sichiyane lokuvula izilonda lezo, kodwa sizithobe.
Kusenjalo umkhokheli webandla le #1980 movement umnumzana Francis Dina uboshwe ngamapholisa emhlanganweni lo ngemva kokubanga umsindo esithi ibandla lakhe alikho kumabandla akhethwe ukuba alobe igama kusivumelwano lesinqumo sokuthula lesi. Mele Studio 7 ngiseHarare, ngiwu Gibson Bebe.
Abamabandla ezombusazwe bakhala ngokudatshulelwa amaphepha okukhankasa abawanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini. Lokhu bathi isenzo esiphambana lemithetho yelizwe leyafakwa iCommission eyeZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abamabandla ezombusazwe laba bathi amaphepha lawa bayawabhadalela njalo bezwa ubuhlungu ngokudatshulwa kwawo. Umnumzana Nkululeko Chuma okhankasa eInsiza South esabelweni seMathebeleland South emele umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi balohlupho kumaposters abo ngenxa yokudatshulwa.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala, selamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposta lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposta, kumbe njengoba nyabe ngifake mina ngeselotape engiyithengi esiyithengileyo njengebandla, bafike bona badabule kwethu bashiyiselotape basebefake okwabo. So lihlupho esilalo lona lolo ukuthi afice ukuthi ke amabandla amanye ahloniphi amanye amabandla kusiya ngakhona kwama-posters, kodwa kuvele kungumthetho wezekho khona ku-code of conduct ama political parties esasayinayo ku-nomination court ukuthi kumele amabandla ahloniphe amanye amabandla kuma.
Uchuma wengeze ethi basalungiselela ukuhambisa isikhalazo sabo ezeki.
Sisebangeni sokuthi sihambise isikhalazo esifana lalesi sesibikileke emabandleni ethu kubukhokheli bethu ukuthi silohlupho olufana lalololo ngoba anti la amaphepha adojwanga amaphepha la abhadalele kulezindleko zakhona so ke sithemba ukuthi ke ubukhokheli bamabandla ethu buzohambisa lezi zikhalazo emthethweni kumbe kuzekhi ngokwayo.
Umnumzana Josphat Nzaca Ngulube wakhankasa ezimele eBulawayo South uthi laye uthwele nzima ngokudatshulelwa amaphepha akhe ethi njalo amapholisa awathathi nyathelo ngalokho.
Uhlupho odlana lalo ngolwamaposters mina njengokuthi njengomunye wabantu abavele beqase kudala ukukhankasa bengekho vele emabandleni. So uhlupho olukhona ukuthi amapati la esithi ngamapati amakhulu yiwo asedabula amaposters ami ngakhala ukuthi nge-weekend adatshule emini libandla elibusayo i-Zanu PF beyadabula eground eseground lendaweni ezethulanlesizinda eground badabula amaposters ami. So yikho ngisithi ukuthi kuyinto engayisiyo engalunganga wa kuyadinga kufusisa udla ngodlwanga ngoba lami imali angiladona njengabo bona abantu bezanu PF balezi mali ngobayela. So kuzwisa ubuhlungu ba badabula amaposta amakhulu bawathatha vehle banyama ba.
Unkosikazi Naki Mawaro owebandla leZip okhankasa eBulawayo Central uthi yena kakabi lohlupho lokudatshulelwa amaphepha akhe okukhankasa.
Mina kuziphi ngingu-MP, aspiring MP candidate kuBulawayo Central. Hayi, okay, mina ukukhuluma iqiniso anangisiyafakhe wona andizange ngibone adatshuliweyo akhona sibili.
Insuku zokhetho ziyasondela njalo ubudlwangudlwangu lodlakela sokuqalile endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela ukuphoselwa kokunakanelwa ukuba libhomba embuthanweni wokukhankasela usekelo owezanu PF kobulawayo ngempelaviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Omunye wabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe usikhwica mfundo Lovemore Maduku webandla le-National Constitutional Assembly NCA uthi uzalwela umbuso okhululekileyo aphinde aguqule isisekelo sombuso esikhona kulungiswe esitsha phakathi kweminyaka emihlanu yakuqala esesikhundleni enganqoba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
UMaduku ngomunye wabangamathumi amabili lantathu abakhankasela ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Uthi inkinga enkulu esilayo isisekelo sombuso esingaqinanga okwenza ilizwe libuswe ngendlela engayisiyo.
The most serious problem with the current constitution is that it is a one center of power.
Inkinga enkulu ngesisekelo sombuso esilaso ukuthi yi-one center of power constitution. Silomongameli olamandla edlula konke emhlabeni. Umongameli weMelika ulamandla hathi ngenxa yesisekelo sombuso kodwa ngomumo wezopolitiki kulelo. Kodwa owethu uthola amandla kusisekelo. UMaduku wazalwa mhla ka 20 Ntulikazi ngomnyaka ka 1965 ngabazali abangabantu makhazethi pinge esabelweni seManicaland. Waqhuba izifundo zomthetho ekolijini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe wazokuya eCambridge leOxford eNgilandi wathola isicoco sedoctorate ngomnyaka ka 1999. Umnumzana Ruramai Musiwa odabuka eManicaland uthi lokhu kwenza ebe lethemba lokuthi uMaduku engenelisa sibili ukuba ngumongameli.
I desired his integrity, his intellectual capacities.
Nijabulela ukukhalipha kwakhe engqondweni nokuthembeka kwakhe. Wenelisa ukuthola idegree laphezulu ledoctorate eleminyaka ekhonapha kumachumi amathathu nje kuphela. UMaduku wakhokhela umkhankaso wokuphikisana nesisekelo sombuso esasifunwa nguhulumende weZanu PF ngomnyaka ka-2000 okwenza ukuba uhulumende enqotshe kukhetho lwe-referendum kulolo daba. Umnumzana David Mukanda ovela kusabelo uMaduku avela kiso uthi umazi njengomuntu olesineke.
Munhu anoshamwari, munhu anotungamiza mwari pazvinhu zvake zvisizvane.
UMaduku ngumuntu olomusa, ngumuntu okhonza lokudumisa uNkulunkulu ekakathekisa lokhu kukho konke akwenzayo ephathisa labaswelayo. lokhu kuchizelelwa ngunkosikazi Dalini Chiindi othi ulolwazi ngendlela uMaduku aphila ngayo njengomuntu makhaza nje.
Munhu akanaka noti munhu anoziva Mwari.
Umuntu engibona elungile othanda uNkulunkulu njalo ephathisa abantu kokunene.
UMaduku uthethe njalo ulabantwana abahlanu. Ulikholwa lesiKristu ekhonza esontweni eUnited Church of Christ, lapho ake wakhokhelwa ke kuhlandla labatsha waphinda waba ngumgcinisihlalo wesayinodi yalelo bandla. Uthi njengekholwa ubona kufanele ukuba aphathise abaswelayo.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma 2-roomed house angamachumi amabili, ngabhadalela njalo abaswelayo imali zama school fees.
Abaswela uMaduku bathi selesikhathi eside ekhokhela i-NCA osokumele achiyele abanye, kanti njalo abanye besithi ukhokhela ngendlela ecacileyo njalo befuna ulwazi alalo. UMaduku wahlukuluza kaninginengi ebotsholwe ezombusazwe phansi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi kasoke khohle ilanga ahlaselwa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 bamephula isandla. Wanikezwa isihlalo sokuba isikhuthamfundo esigcweleyo ekolijini le-University yeZimbabwe ngomnyaka ka-2011 lapho aqhubekela phambili khona efundisa ezomthetho. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna...
Yabo, 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 Sakazo Muhle, mina ngingumayikhobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection ngo-8 ntambama. Lamhla sikhangela okwenzakala emidlalweni yomncintiswano wengubhu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup, lapho abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika ababheke ngelokhozi umdlalo phakathi kweNigeria le-Argentina. Wuzani sihlaziye lolu daba njengezalwane zezwekazi yale Afrika. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsapp kunombolo yesithi 0012024650318, noba njalo ubhale enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omahluli bomthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngapha kwele Melika bavote lamhlanje ukusekela ukuvinjwa kwabamazwe alandela ukholo lwesimuslim e-Afrika ukuza kwele Melika ngumongameli Donald Trump. Iqulala kwele Eritrea selifikile kwamakhelwane e-Ethiopia lilanda inkulumo ezilakho ukuqeda impi yokubanga umngcele esile minyaka eminenye. Ukuphawulwa kwebhangi labesifazane eleZimbabwe Women's Microfinance Bank okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare sekuthiye abanye besithi bazoyicela isivuthiwe ngoba uhulumende usengohlala ethembisa uZulu into eziningi kakhulu ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Kodwa abanye ngabathi inyathelo leli liyancomeka ngoba litshengisa ukuba uhulumende uyanakekela abesifazane lanxa engelamali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi ibhanga leli lingaphathisa uZulu nxa lingasebenza kahle.
Bona njengani icebo elihle ukuthi ube le bank elinjalo. Engingakwaziyo ukuthi uhulumende ule mali na iprogramu enjengaleyo iqhubeke ngendlela okumele iqhubeke ngayo, ngoba uduwo esilalo ukuthi ama-programs lawa siyawavusa kodwa imali yangikhona iyabe ingekho eyokuthi indlela zangikhona ziqhubekele phambili. Nginethemba elokuthi i-bank lankhona lizasebenza njenge-bank njalo uhlelo lwangikhona luzaba le mali enileyo eyokuthi luhambe kahle.
Kodwa omunye owesifazane unkosazana Return Love uthi akuthembisi ukuthi leli bhanga lizasebenza ngemfanelo ngoba lisungulwe ngesikhathi esingayisiso, isikhathi sokukhankasela ukhetho.
Singazanto isikhathi sonke nxa kukhampeyona kulezinto eziphumayo. Singazi kumbeni bakutsho ngeqiniso ngoba ilontshwe eHarare kuphela, thina koBulawayo kasikakwazi ukuthi kuzahamba njani. Ende kasikwazi kumbe bali bakutsho ngenhliziyo zabo zonke kumbe bakutsho ukuthi khona khona omama nyantsho noma kuyaziwa ube ngabantu bengothathekile bazavuta ngoba sokuthiwa kule bhanga labo mama. Simile lathi khonapha sikhangele ukuthi iza kuyangathi elekshini iyayisidlulile. Yikho sifuna ukukubona kathe singaza ke ngitsho lutho, kodwa xa kuyikuthi ibhenki leyo ilontshiwe ilontshele ukuthi omama baba bathole usizo lapho, siyakubongela. Kodwa esingakwaziyo siyikho silinde ukubona ukuthi ngemva kokhetho kuyini okuza kwenzakala. Lapho esizaqalisa khona ukukhomenta sesikwazi ukuthi sikhomenta ngani.
Ukutshela uthi nxa bekule ngxaki ekusungulweni kwebhange leli, ukusungulwa kwalo ngemva kweminyaka eminingi, lokhu kutshengisa ukuthi lilakho ukusebenza nxa imali ingatholakala.
Liqiniso ukuthi ingqondo eyaqala kudala ubaba uMgabe usesekhona ngabo 2014-2015 sabona ibhodi langikhona li-appointwa sometime ngomnyaka ophelileyo. Kodwa indaba le eyokuthi izinhlelo ezinjengalezi ezikahulumende ziyawe zingela funding eneleyo, uyabe uthatha isikhathi ukuthi ukuthi zivuke. Singazi futhi ukuthi alisiloqhinga la elezanu-PF elekukhampeyina ngalo ngoba sesiseduzane ngama-election. Sozakala ukuthi alisiqhinga yini elezanu-PF elokuthi bakhampeyine ngalo. Kodwa silethemba elokuthi even after ama-election ibhenki liyawe lisebenza.
Ibhange leli likhangelelwe ukuphathisa besifazane kunye labasakhulayo ukuthi bathole imali yokusungula amabhizimusi amancane.
Amazwe akuqela elemelika, eleBritani leleNorway athi kumele abalwisana eDarfur babeke phansi izikhali bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi indawo yabo ithuthuke ngemfanelo. Ukulwisana lokhu eDarfur kweleSudan wakhalisa ngomnyaka ka-2003 kulandela ukukhonona kwabantu ababesithi ama-Arabs ayababandlulula. Uhulumende wathumela ibutho wanika abantu izikhali ababizwa ngokuthi iJanjaweed ukwenzela ukuthi bamise ukulwisana lokhu. Kwabulawa abantu abaningi okumangalisayo, abanye abafika izigidi ezimbili 2 million babaleka eDarfur. Ngomnyaka ka-2007 kwabunjwa ibutho lomanyano we-African Union le-United Nations ukwenzela ukuthi kumiswe impi yomvukela le, kodwa ababelwisana abanye babo bala ukuloba isivumelwano ngomnyaka ka-2006 langomnyaka ka-2011. Amabandla abalisa ele-Justice and Equality Movement likamnumzana Zibril Ibrahim lele-Sudan Liberation Army elikhokhelwa ngumnumzana Abdul Wahid bayala ukuloba isivumelwano ngodaba lwempi yomvukela. Uqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwebutho likahulumende lamabutho ebandla likaWahid. Lokhu sokwenze ukuthi kube labantu abaningi ababaleka eDarfur ngenxa yokulwisana kwamabutho la. Ngakho-ke ilizwe leMelika, eleNorway leBrithani athi kumele kumiswe ukulwisana lokhu osekudale ukuhlupheka okumangalisayo kweleSudan.
Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu athi eleFrance leleDenmark asedlulele esigabeni esilandelayo somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup ngemva kwemidlalo eyokugcina yesibaya sikaGroup C edlalwe lamhlanje. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFrance libe ngutshikilo bhanqale leDenmark kungela eleneliseyo ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela yetsho ukuba eleFrance yilo eliqede imidlalo yesibaya sikaGroup C lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo yisikhombisa. Endaweni yesibili kuleqembu leDenmark lona ile miklomelo emihlanu. lesi simo sicho ukuba omabili lawo maqembu yasedlilele kusigaba esilandelayo esomncintiswano njalo azadibana lamaqembu azaphutha esendaweni ezimbili zaphezulu engalaneni yemiklomelo kusibaya sika Group D. Kusenjalo intatheli izindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi ukuhle kwazakale ukuba amaqembu azadlala njani ngemva kwemidlalo yezibaya kulakho ukudala inkohlakalo kwimidlalo yezwe zomhlaba.
Ngibona ngathi ukwenziwa koluhlu lwamaqembu adlala kuWorld Cup kanye for umncintiswano wonke kuze uye phela kwenza kube nobugwelegwele kumpumela yemidlalo. Bengikhangele especially ngibukele umdlalo weRussia leUruguay. IRussia kukhanya nje ungathi belidlala ungathi lizimisele nje ukuthi linqotshwe ngeleUruguay, likhangelele ukuthi lizadlala laliphi elinye ilizwe last 16. So my point is why uluhlu lungenziwa ngezigaba njengokuthi after ama-group stages kwenziwe i-draw for the last 16.
Amaqembu akusibaya sika Group D adlala namhla ntambama, njalo iqembu le-Iceland lona elilemklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili lizadibana leqembu le-Croatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha. Kuthi elinye lamaqembu amele izwekazi lase-Afrika kule midlalo ele-Nigeria lizadlala lele-Argentina. Abafana be-Nigeria bale miklomelo emithathu kuthi ele-Argentina lilo mklomelo wodwa. Lesi simo sengalane sisho ukuba iqembu le-Croatia selivele selilalo ilungelo lokuyadlala kusigaba esilandelayo. Kuthi elizahamba lalo lizaphuma kuloba yiliphi phakathi kwamanye la amathathu kusiya ngokuthi impumelelo yanamhlanje izabe iminjani. Komunye umdlalo wesibaya sika Group C odlalwe namhla, iqembu leperu litshayele Australia ngetukanya. Okuyimpumelelo etsho ukuba iqembu leperu yilo eliphutshe imidlalo yesibaya lesi lisendaweni yesithathu lile miklomelo emithathu, njalo ikanti iqembu le-Australia yilo elisemsileni njalo lizaphindela ekhaya lingazange lithole ngisho lowodwa zwi umklomelo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Avulela mazulu,
avulela mazulu,
avulela ngempela,
avulela mazulu,
avulela mazulu,
avulela mazulu,
avulela ngempela,
avulela mazulu,
avulela mazulu,
avulela mazulu,
avulela Avulele ngempela,
avulele mazulu,
avulele mazulu,
avulele mazulu,
avulele ngempela,
avulele mazulu. Sasecabanga ukuthi asale kuye kulunge, avulele mazulu. Sasecabanga ukuthi asale kuye kulunge, avulela mazulu,
avulela mazulu,
avulela mazulu,
avulela ngempela,
avulela mazulu. Sasihamba sisenyungela, sasihamba sisenyungela, sasihamba sisenyungela, sithapha mapilitshi sisenyungela. Sasihamba sisenyungela, sithapha mapilitshi sisenyungela.
Avulekile amazolo, ingoma ye-Shining Star isigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende weZANU-PF ngoba nguye olengqobe yokumanyanisa uZulu. Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa amaphepha awukukhankasa ama-posters. Igama nguChris Gande, sensilishiya ke kuStudio 7 Live Talk.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.